angazi ukuthi uzatshenzisa baphi ngoba na eqinisweni abantu abavele belezikhali ezokuqala bangaphansi kwakhe nguye umongameli okhangele ingatsha zonke zikahulumende ngitsho la mabutho la adubula abantu ngezibhamu sisaluzwa ukuthi kulamasotsha amabili abulele abantu efolosi ngabajezise phela sibone bakhona badubula abantu siyakwazi ngomnyaka ka-2018 lanyakenye yiba abadutshulwa ngezibhamu laba bantu ngaqalise khonapho engakakhulumi ngalezi ezinye izibhamu esingazaziyo ungabona kusenzakala into enjengale abantu bananzelele ngoba kuzahlanyelwa izibhamu ezimoteni zabo lemizini yabo ikakhulu laba abamabandla aphikisayo into le kayiqalisi ngesikhathi salokhu kwakuthiwa ama-dissident babehamba betshiya izikhali bangazifica bona kube abazifakile babe sebesithi ngezabo bani
siyambona njalo ekhuthaza abantu ukuthi belandele iziqondiso zokwenqabela igcikwane le-COVID-19 belungisele ukhetho oluzayo
angaza ke athi yikuzamenza anqobe ukuza kwenza ukuthi mhlawumbe ama-MDC ehluleke uzamangala abambe phansi laba bantu sebelulungisile udaba lwabo ngangukholwa lokho sibili njalo khonapho futhi ngeziqondiso lezi zokuvikela i-COVID-19 abantu bakhe laba abagijimisane ekhwekhwela kwezinye indawo ungakhangela amanani abantu ade bekhona kuma-primary elections ezanu kwenye indawo bafika ama-1000 kanti manje ngobani umele batshelwe ukuthi balandele iziqondiso ze-COVID-19